Umsekeli kamphathisi sihlalo wekomiti yabona nge-COVID-19 kwele Botswana, uSkhwica Mfundo Msipili. Msipili uthi inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 seliqonge lafika kumakhulu phose amabili i-175. Uthi isilinganiso songamachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini i-80% ngesabantu bokuza ikakhulu abatshayeli bamaloli abaletha impahla kwele Botswana.
Are the remaining from the 175 reflects the burden of disease that Botswana is currently detecting.
Inani elinengi labavela phandle kwelizwe abahlolwa emngceleni esikubonayo ukuthi ingozi izavela phandle, njalo kumele sisebenze nzima ukuthi sifikele abantu ngasikhathi sinye sivumela ukungena kwempahla.
And at the same time whilst facilitating our trade.
Abatshayeli bamaloli abavela eZimbabwe bakhala ngokugcinwa isikhathi eside emngcelweni wePlumtree ngesikhathi belinde impumela yokuhlolwa kwabo i-COVID-19. Umnumzana Gideon Ndlovu otshayela phakathi kweHebron leBulawayo uthi ukucabanga ukungena umango kuyadondisa ngoba behlala isikhathi eside emngceleni.
Ungacabanga ukuthi uqeda insuku ulinde ama-results e-COVID eborder sizwe sesiba lokudonda, kodwa kumele siphile. Ngabe kulenye nje indlela ongayenza ukuthi kwenziwe ngokuphangisa ngoba ungagcina uthola umkhuhlane lokhu linda ama-results.
Omunye weZimbabwe ophila ngokuthenga lokuthengisa phakathi kwamazwe amabili, umnumzana Rodwell Moyo uthi uyakubona ukuhlupheka kwabatshayeli emngceleni.
Hayi, kunzima. Abanodriver bathe South Africa sebakhatha to almost 24 hours to 36 hours ukuthi ama-results aphume. Ngapha basahlala ama-3 days. Yazi kumele vele usuke into ehlupha ukudla kwakhona kula ma-shops aqinile. Kube lokudla kwakho ama-shop akula, usuke lokudla okuqinile esiqoba esikhudumalayo uyinto akade. Yazi ulindele ukuthi ama-results e-COVID kunoba nje i-flu.
Kusenjalo iBotswana ithi ayisoke isungule ukuhlola abantu mahlayana idinga ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubahe onganani elizweni. Umsipili uthi lokhu akuphathisi ngoba umuntu ukhona kubanjwa i-COVID-19 esanda kuhlolwa. Okutshengisa ukuthi ukuhlola mahlayana akuniki isilinganiso esiqondileyo. AbeBotswana ababanjwa belomkhuhlane lo bangamachumi amathathu lasikhombisa i-37, kukanti abalokhe belawo balichumi lasithupha i-16, oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. NginguMartin Ngwenya, oyindaba ze-Studio 7, ngeSabron kwele Botswana.